Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 18 kulwezi 2021 muKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba umkhuhlane weCOVID-19 uthwalise nzima abokholo lwesiKristu kusukela nyakenye.
Waphazamisa ibandla kakhulu ngoba abantu abeza ebandleni labo baafekthwa.
Soluqalile uhlelo lokuhlaba abantwana ngobulawayo abaleminyaka esuka kuJumi lasithupha 16 ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19.
Ihlelo lothu lokuhlaba laba bantwana lugxile kakhulu ezikolweni.
Uhulumende wakwele South Africa uthi uzephikisa udaba oluphanyekwe emthethondaba ngabadabuka eZimbabwe abafuna ukuphiwa umuzwe obugcweleyo kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ucwaningo olusanda kwenziwa yinhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches luveza ukuba amabandla ezokholo lwesiKristu aphambaniswe kakhulu ngumkhuhlane weCOVID-19 kusukela nyakenye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Omunye wabenze uphenyo lolu njalo ongene umhlangano namhla owethula impumela yalo, umfundisi Kenneth Mthatha uthi kunengi kakhulu okuphambaniswe ngumkhuhlane weCOVID-19.
Sabona ukuthi wonke lokhu kwaphazamisa ibandla kakhulu ngoba abantu abeza ebandleni labo baafekthwa lawo ama lockdown lawa ngendaba ye COVID-19, kwa affecta imnotho yabo, kwa affecta ama families abo. So ama challenges onke lawa aphuma ku COVID-19 ale direct le indirect impact ebandleni.
Lokhu kusekelwe ngumfundisi Thandeko Zinti Mkandla.
Ngoba abantu bahlala isikhathi eside bengayi ezinkonzweni bese sabela khona ukuthi lungamemetheka njengoba nje ama-church engaba yiloko kuthiwa yi-super spreader. Lokhu kwenza kwaphambaniseka izinto eziningi. Okuqala, abantu balahlekelwa yibudlelwano labazalwane, kwenza labo abalokholo olungaqinanga babuyela emuva. Kwathi le minikelo endleko zokubamba amabandla atshiyeneyo zehla kakhulu ngobana abantu babengasabuyi ezinkonzweni. Njalo nje kathi lokholo lwabanye lwaphola, lona kumele luhlale luvuta.
Umfundisi Useni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi lesi sikhathi sobhubhane sikuveze sobala ukuba ibandla lesiKristu lilomsebenzi omkhulu wokuhola abazalwane kwezenkolo, njalo lilokhe lisalisawudo lelizwe lomhlaba.
Ibandla lithola isikhathi sokuthi likhankase lincedise uZulu ukuthi ananzelele umkhuhlane weCOVID-19. Kube ngumsebenzi omkhulu kakhulu ngoba sibonela amabandla eletha imbheda, eletha izingubo, encedisa ngemithi, encedisa ngezinto ezithize ezehlukeneyo, zingena endaweni zezibhedlela, zingena lapha de kudingakala khona abantu bekhathazekile ukuthi ibandla libe khona labancedisa. Ngakho iCovid itshengisele ukuthi ibandla lokhu lingusawuti wabantu, lokhu lingusawuti welizwe lethu.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siphathisiwe Ngwenya uthi amakholwa aphazamiseka kakhulu ezinkonzweni.
Hayi, mina ngiboni kungumbono oqondileyo lokhu ukuthi khona ichechi ivulwe bese kuvunyelwa kuphela abahlatshiweyo i-vaccine. Akuso mbono oqondileyo lowo, mama. Abantu ngabe sesontweni bakhululekile nje besiyakhonza uNkulunkulu bethu ukuthi uNkulunkulu masokuzafakwa ama-restrictions ukuthi abangahlatshwanga benga-athendi i-chechi. Mna ngiboni kungumbono oqondileyo, akulunganga.
Ekuqhamukeni kwalolu bhubhane enyakenye, uhulumende wahle wamisa abezenkolo ukuba bebuthane emabandleni kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Kusenjalo, ikansili yedolobho lakoBulawayo ibambene lohlangothi lwezempilakahle sebeqalile uhlelo lokuhlaba abantwana ezikolo abaleminyaka esukela kuJumi lasitupa 16 ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abedlula amakhulu amahlanu 52 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4699 sebabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kusukela ngombimbitho nyakenye. Ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 elizweni kwenze ukuba uhlangothi lwezempilakahle luvumele abantwana abaleminyaka ephezu kwechumi lasithupha 16 ukuba bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlanelo. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yedolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi baqale ukuhlaba abantwana laba kusukela ngomvulo.
Kususela ngomvulo zilichumi nanhlanu kwephezulu siqale ukuhlaba abantwana abaleminyaka elichumi lesithupha labaleminyaka elichumi lesikhombisa 16 and 17 years. Iningi labo lisezikolweni. Ngenxa yalokho ihlelo lwethu lokuhlaba laba bantwana lugxile kakhulu ezikolweni. Sisebenzelana la logatsha lwezemfundo yaphansi esingathi i-primary and secondary education, okuyiyo eqoqa laba bantwana lababalisi babo abakhangele ngezempilakahle ezikolo okuthiwa ngama-school health masters asebafundiswayo ukukhuluma lezakhamizi ngathi abazali labantwana mayelana lalolu hlelo.
Udokotela Sibanda uthi bancediswa kuhlelo lolu yinhlanganiso ezimeleyo.
Sinenhlanganiso ezisiphathisayo ezinjenge OFID, Organization for Public Health Interventions and Development, zizasiphathisa ngezimota lamafutha awalezi zimota kunye labongikazi kumbe okuncinyane okuya ethunjini ukuthi ngesikhathi besebenza laba abongikazi bathole nje mbijana wokunatha kumbe owokudla, ngoba umsebenzi lo mkhulu. Siyazi izikolo zakoBulawayo ikakhulu ezemfundo ephezulu ama-secondary ezinye zilamakiyasi amaviyo angafika ichumi kumbe edlula ichumi. Singathi istreamu sinye ngasinye form 1 obathole esikolo beyi 10 classes kusiya phezulu. Lokhu kwenza umsebenzi lo ube mnenga kakhulu, ngoba kutsho ukuthi siyabe silanda ikakhulu form 3 o form 4 form 5 labo form 6 ezikolweni ezithile. Yibo esiwahlabayo siqale ngomvulo kwakhathi luhamba kuhle uhlelo. Izivalo sizazizwa ngokuhamba kwesikhathi ukuthi sibone ukuthi siyehluleka kumbe yasehluleki.
Umzali olomntwana ohlatshwe ijekiseni unkosikazi Nokuthula Mlotshwa uthi sebathola incwadi ezazicela ukuba bavumele abantwana bahlatshwe.
Abantwana sebona sebevunyelwe ukuthi behlatshwe, sebevunyelwe ukuthi behlatshwe kube le ncwadi ezisayinayo ukuze abantwana bevumele ukuhlatshwa. Hayi, siyakubona baza kube right ukuthi bevumele ukuhlatshwa.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uyalwamukela uhlelo lolu, kodwa uthi ukhathazekile ngokungafundi kwabantwana asebezaqala ukuloba imihloliso.
Abantwana laba bahlala isikhathi esikhulu bengafundi, bahlala isikhathi esiningi bephonga uba yibo kuthi ababenhlanhla abenza ama-exercises, kodwa bethu abaningi ngathi abaningi vele 99% abenza ama-exercises ngoba abanamali, akulamali
kweleZimbabwe kulabantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-COVID-19. Labedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.7 million eyesibili. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsekeli kaMpathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, uMnumzana Njabulo Nzuza, uthi lolu gatsha soluphanyeke amaphepha emthethondaba luphikisa isicelo sezinye izizalwane zeZimbabwe ezilama-special permits ezifuna ukuphiwa ubuzwe okugcweleyo, ama-permanent residence permits. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unzuza utshela umsakazo weKhozi FM ukuthi ugatsha lwakhe luyaphikisana lezi zato zonke eziphiwe umthethwandaba yilabo abathi kufanele baphiwe ubuzwe bakwele South Africa.
Ukuze uthole ubuzwe baseSouth Africa ngokugcwele, kufuna uku-aplayele. Uma usuku-aplayelile, sikwazi ukubuka le case yakho njengoba usuku-aplayile, bese-ke siyakwazi ukuthi senzenjani fithi uyakukhwalifayela ubuzwe njengomuntu one by one, okusho ukuthi case by case, ngoba into ye-permanent residence akusiyona into ovele ufake i-blanket approach yokuthi wonke umuntu noma lali abantu laba bayakhwalifaya bakuthole. Ubukwa ngomuntu ngomuntu.
Ngenyanga ephelileyo kulezinye izalwane zeZimbabwe eziye emthethwandaba we-High Court ziwucela ukuthi ubambe ngamandla uhulumende wakwele South Africa ukuthi anikeze ubuzwe obugcweleyo loba ama-permanent residence permits kubo bonke abaphiwa ama-Zimbabwean special permits ngo-2010. AbeZimbabwe laba bathi kufanele baphiwe imvume yokuhlala kwele South Africa kokuphela njengoba sebele minyaka elitshumi bephethe amaphemiti la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi vele bekungalunganga ukuthi kube labahambisa uhulumende emthethwandaba ngalolu daba.
Into eyenziwa yilo wahamba esithi uyamela abantu abazange waconsulta even umuntu oyi-one, wazenzela ukusekhanda la, kwaphazamisa kakhulu. Kwakumele ukuthi bona belinde iSouth Africa ize ikhiphe isinqumo ukuthi iyenza njani ngala maphemithi aphelayo ngokupheleni kwalo mnyaka. So mina kagamente South Africa ngiyabonga ukuthi isasinikezile ithuba lokuthi i-cabinet izakhuluma ngalolu daba. Asisilindeni sizithi i-cabinet izathini, ngoba la maphemithi uzwele lawo igamente South Africa.
Amaphemithi ohlobo lwe-ZSP awundaba mlonyeni kakhulu njengoba ezaphelelwa isikhathi mhlaka 31 Mpalakazi, kodwa kuze kube manje uhulumende akakaphawula ukuthi azavuselelwa kumbe azakwesulwa. Inkulumo kaMpathintambo Nzunza ibisibangele ukuxokozela ebulenjini be-intanethi kulabo abangezwisisanga sebesithi kuthiwa uhulumende usebhalele emthethwandaba ephikisana lokwengezwa kwesikhathi samaphemithi ohlobo lwe-ZSP. Kodwa ke uMzuza uthi isinqumo asikathathwa ngalolu daba.
Siyazi ukuthi na uHome Affairs ikhona i-submission oyiyisile kwi-cabinet, but isinqumo asikathathwa ngendaba yokuthi yena azo-extendwa noma kuzokwenzakalani. But esingakubeka nje phambili khabazele ukuthi uHome Affairs unalo umbono wokuthi ayikho into noma i-permit okumele ikukhwalifaye ukuthi uthole enye i-permit.
Sekulamaqula ambalwa kwele South Africa akhankasela ukuthi amaphemithi la angasavuselelwa ngoba besithi abeZimbabwe abalamaphemithi la bathethe imisebenzi yezalwane zakwele South Africa. Melesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Umfundisi Tapiwa Fred owenhlanganiso ye-Goodness and Mercy Ministries umiswe emthethwandaba namuhla eHarare esithuswa icala lokudlwengula intatheli zindaba ye-ZBC. UFred kuthiwa wadlwengula owesifazana lo emthembisa izulu lomhlaba, kodwa akusahambanga ngemfakanelo ngoba abazali bentombi yakhe babefisa ukwazi ukuba bathandana ngaliphi njengoba yena wayekhokhela inhlanganiso yokholo lwesiKristu njalo engumuntu ochadileyo. Kulesitok namhla sibuhlelo asiyihluzeni bomama sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 lokunye okubhekane labesifazana. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. umnumzana Stephen Bannon okuthewa wathelela idale leCongress kulandela ukwala kwakhe ukuyafakaza ngakwaziyo ngabangena edaleleli ngozibandlela befuna ukuthi kumiswe ukubalwa kwama-electoral votes kumiswe namhla emthethwandaba kwele Melika. UBannon uthi uvikelwa ngumthetho ukuba angamiswa emthethwandaba ngoba wakwasebenza lwayengumongameli uDonald Trump. Abasekeli bakaTrump babefuna kumiswe ukubalwa kwama-electoral votes besithi waqhilwa libandla lamademokrats. Akule mfakazi oveza lokhu. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukarhulumente wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ukhangelelwe ukuba uzaxoxa namhla kabanzi lorhulumente wakwele Nigeria ngokuthuthukisa umnotho welizwe leli, uhlupho lwamalecatsha lokunye. Umsakazi weVoice of America ubika ukuba uBlinken ukhulume phose ngokufanayo ekwele Kenya. Akwaziwa ukuba wayangaphi uPen Shu wayedlala okumangalisayo umdlalo wetennis okuthiwa wadlengulwa ngomunye owake waba kudale eliphezulu lebandla elibusayo kwele China. UPen Shu uselesikhathi eside wanyamalala, ngakho-ke iWomen's Tennis Association ithi kuyethusa okwehlela untombazana lo. Bathi kasalobile kunenjini bokuxhumana obeTwitter. Kukhona okwethulwe kweminye inkundla okuvezwa ukuba kuyaphila, kodwa i-Associated Press ithi akucaci konke lokhu. Kulokuphikisana okukhulu phakathi kwebandla leZANU-PF leMDC Alliance phezu kwezithembiso ezezigcwaliswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kulandela ukungena kwakhe embusweni. Izolo ilizwe leZimbabwe liphikise iminyaka emine uMoyi uRobert Mugabe eginqulwe embusweni libutho lisithi wayeselawulwa yizigebengu kanti njalo esehluleka ukulungisa umnotho. Ekungeneni kwakhe embusweni uMnangagwa wenza izithembiso eziningi ezigoqela esokuvuselela umnotho, ukuhlonipha amalungelo oluntu lokusungula imisebenzi. Lanxa abebandla lakhe leZANU-PF besithi usezifezile izithembiso eziningi, abanye bathi uMnangagwa uyazehlulekela besithi njalo umbuso wakhe mubi okwedlula okwaMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Juma lelunga le-MDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Izithembiso lezi yazuthayo engena embusweni kazifezekanga, ikanti-ke khonokho esithi uzakulungisa kube ngcono sikubona kusiba wese. Akulanto ebambekayo aseyenzile uMnangagwa lokhu wangenayo yikhulu kaNovemba 2017.
Nansi indaba babachuma kuthiwa kulalutho olubambekayo solwenziwe ngumongameli Mnangagwa.
Lokho kusho nje ngumuntu ongavuki ukuvuma iqiniso kumbe umuntu olomona. Yilenge zinto esizenziwe ngembana kokungena kukababa uMnangagwa embusweni. Siyakwazi ukuthi hambile ekhethweni ngo-2018 ukhetho lwe-free and fair olwanqono nalazo lwanqona yi-America nabanye. Kusuka lapho sibonile ama-infrastructural development okuqale imigwaqo kugcina le damu elikhulu elangapha kithi emagqebelelweni igamu likagwayihlangane. Lelo damu lizanceda kakhulu uMlawayo ukubana abe namanzi okungenza ukubana ama-industry akwanise ukusebenza kusho ngoba akasebenzi ukuthi xa kungenamanzi ama-industry. So konke lokhu kuthengisela i-focus ne-vision ukaba uMnangagwa engena ukubana hhayi ukubana into leyo ilunge asiqatheni ukuthi kulungise i-infrastructural issues yethu imigwaqo yethu ukwenzela abantu kwazi ukuhamba from point A to point B. Okunye okwenzakalayo Zimbabwe yonke nje jikelele.
Baba Ndlovu, uyamuzwa uyakhuluma uBaba uChuma, ungathi kungaphi lapho uMnangagwa asilela khona? Iziphi izithembiso mhlawumbe ezimqoka asehlulekile ukuzifeza?
Ye, siyamuzwa kaChuma uyakhuluma, kodwa singathi uyatha inganekwane nje. Ukhuluma ke into engenzakaliyo. UMnangagwa wathembisa izinto eziningi. Okokuqala wathembisa ukuthi-ke ezomnotho zizathuthuka, umnotho eZimbabwe uzathuthuka, uzaqeda i-corruption, uzalungisa konke ongabe kahlupha elizweni. Yikho kambe kukhulunywa ngemigwaqo lezi, inhlelo ezazivele zikhona. Umgwaqo lo osura iplant usafika eMtare udlule egweru leHarare, uvele umgalo wawuthiwa ukhona wenziwe ikhampani yeSouth Africa. Yena-ke asewenzile ngoyilo osuka ke-Bed Bridge uqonda eHarare, kodwa zinhlelo ezazivele zikhona sezisenzakala. Esingeke simnike ikhredithi-ke mna ngikagwasedik afika akwenza yena ngoba zinhlelo vele zazivele zikhona zisebenzeka. I-corruption-ke kayiqedanga, singathi-ke useyipromotile ute phambili. Ilizwe silibona-ke selirana-ke ikhatheli eyodwa ekatagwereyi ukuthi nguye osekhona kofiweli. Iprize yefuweli isidura, umgalo wayithiya iyi-90 cents ingasodola, isinkho wayithiya iyi-90 cents ingasodola. Obheka thesi izinto zonke lezisezakhwela ifuweli-ke isiku-US dollar 40. So akulanto nje esingathi thina wayenze bambeka i-economy-ke is-nose diving iyaphansi ukuthi izisebenzi lokhu ezihola ibhondi engathengiyo, amapaspoti abantu abawatholi kaphumi. Kodwa ngesikhathi sikamgabe kwakungono laye wayelocuku laye kwakule corruption. Kodwa-ke sesimkhompeya-ke lalo owayengukondaktha wakhe kubhasi yakhe bedrayiva. Ukondaktha-ke ukhanya uhesi kazange afunde okuhle azasale kulungisa kumgalo, ukhanya wafunda nje okocuku kuphela. Abantu bayabothwa ilungelo loluntu kalikho elizweni. Ngesikhathi sikamgalo kwakungasayenzakala sekuenzakala ukuthi aphilisayo bathi besiyayenza imihlangano, bathola amarodoku bathaywe ngamapholisa baboshwe. Sikubona-ke sekusenzakala-ke ngesikhathi sikamnangagwa uchamisa uchaywe emasingo, uchaywe emkare, izolo emadebele north enkaya igijisiwe njalo. Kambe yilo ilungelo loluntu na ekhuluma ngalo ukuthi usezalileta nje besikuyena-ke u-Second Republic.
Baba Chuma, uyamuzwa uNdlovu lapha uthi uMnangagwa mubi ukwedlula uMgabe la kundaba zamalungelo, lapha uthi ayephula amalungelo labochamisa bayaliswa ukwenza imihlangano.
Mina nginjalo intombi yakoNdlovu. Nami-ke uNdlovu lo inkomala yathi ukuthi ngubani mami usibili. Ngiyesaba ukuthi angafike endlini ukuthi emsakazweni umalume uchamba amanga. So yingela ngithi umalume uyaphosisa. Into ekhulunywa ngubani wami lapha yinto le ekhuluma ngokuhluthelana, njalo yinto yokukhuluma ngabantu abasebenhlonishini njengephathi yabo. Kodwa-ke njengoba ngikushilo, ithunje likhona kumuntu ofuna ukuvula amehlo azibonele ukubana sivula ngabe siyana. Siyakwazi yona sishuka embusweni ode utshonisa ilizwe more, ngoba umbuso kabaka uMgabe wawulungulesibili, kodwa wawumbuso kanisho ukuthi umbuso wamatropolis. Ukuthi wawumgabe angaye bantu ngabagcelela fana nemirali abantu ukuthi hheyi sifuna i-bonus noma kungelabantu womgabe i-bonus. Khonapho usuulalimazi umela kona izavela nga kusho ufaka ilizwe ezigqeledini ezinkulu. Ngiyakhumbula kulo minyaka futhi asingathi bona abantu bekuthi kunzima, kuthele nzima lapha kumarenti kapha namanzi emakhansini ngane kuyadura. Umgaba waliqhikana izikole zonke ziya kona pano senza kona kwana usufaka ama-councils ezigqeledini ezinzima umlimi bekuthile besehluleka ukusebenza kuhle. So asuke umbuso o-right onjalo, umbuso ofuna uyichaza abantu ngamandla kube ngento engekho.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF ubeqoqa endawonye lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu. Lithiye indlebe kusasa ekuseni lizwe ihlandla lesibili lalingqoqo. Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende weMelika.
Ele Melika selifake kuluhlu lwabethulelwa izijeziso zenotho. Isizalane sakwele Libya u-Osama Aukoni Ibrahim phansi kweziqondiso zikamongameli welizwe kusahluko se-Executive Order No. 13726 kulandela ukuphatheka kwakhe kucuku lokwephulwa kwelungelo loluntu ekuhlaselweni lokuhlukunyezwa kwabokuza kwele Libya. U-Aukoni nguye umqondisi wejele elidume ngokuhlukumeza izibotshwa ele Al-Nasser Detention Center elisedolobheni le-Zawiya kwele Libya, elaziwa njalo ngegama lokuthi Osama Prison, ngenxa yocuku oluphathwa ngalo abavalelwa kulo. U-Aukoni waziwa njalo ngokukhokhela imisebenzi yokuthunjwa kwezibotsha ezivela kwamanye amazwe, ikakhulu ezezwekazi le-Afrika zisiyagqilazwa, zisetshenziswa yizinothi leziphathamandla zikahulumende kungela nhlawulo. U-Aukun leqembu labantu abakhokhelayo batholakale bephatheka kuzehlakalo eziningi-ningi zokwephulwa kwelungelo lezibotshwa ezivalelwe ejele lakhe, lokuhlukunyezwa kwazo okugoqela ukudlwengulwa kwezibotshwa zesifazana, ukutshaywa, ukuncitshwa ukudla lokuphathwa luklubhu ngendlela ezehlukeneyo. Ngokubona izijeziso ezafakelwa lundoda ngabenhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba e-United Nations, ugatsha lwemelika olubona ngezemali olwe-Department of Treasury soluthatha leli nyathelo ngenjongo yokuvisa izehlakalo zobubi ezenziwa ngabantu abatholakala bedala amacala okuhlukumeza abanye lokwephula ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe eziyabe zibalekela ukuhlukunyezwa emazweni azo omdabu zisedlula kwele-Libya kumbe zizama ukuhlala kulelozwe, zizama ukuyadinga impilo engcono kwamanye amazwe. Kutsho umqondisi wehofisi elawula impahla yabakwamanye amazwe, u-Director of the Office of Foreign Assets Control, OFAC, Andrea Gaki. Sizaqhubeka sisebenzelana lamanye amazwe omhlaba ukubumba indlela lemigoqo elakho ukuncedisa ukujezisa labo abahlukumeza abanye abantu lokwephula ilungelo loluntu emizameni yokuvikela labo abephulelwa ilungelo labo. Ngongalesi sizathu u-Aukun esebanjelwe impahla yakhe yonke lomnotho wakhe wonke eseMelika ukuze engenelisi ukuyifinyelela. Kuthi izizalwane zaseMelika ezingasetshenziswa nguye ukuthi afinyelele leyo mpahla kuzamele zimangalelwe ukuze lazo zibotshwe ehofisini yakhe eye-OFAC. Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Antony Blinken, uthi sizaqhubeka sibambisana lamanye amazwe omhlaba njalo sisebenzisa wonke okusemandleni ethu ukusekela lokuvikela labo abahlukunyeziweyo ngokuveza mgceke labo abenza imisebenzi yocuku yokuhlukumeza lokwephula ilungelo labanye abantu. Siyamkhuthaza uhulumende weLibya ukuthi akubone kufanele laye ukuthi akhangelisise udaba luka-Aukun labanye bakhe asebenza labo ukuhlukumeza lokwephula ilungelo loluntu ukuze bonke bajeziswe.
Lo ngumbono kahulumende wakule Melika.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakethiwani sihlobo, wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 uthwalise nzima obukholo lwesiKristu kusukela nyakenye. Soluqalile uhlelo lokuhlaba abantwana kobulawayo abaleminyaka esuka ku-10 lasithupha 16 ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende wako le-South Africa uthi usephikisa udaba oluphanyekwe emthethwendaba ngabadabuka eZimbabwe abafuna ukuphiwa ubuzwe obugcweleyo kulelo lizwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalisa ngo-Gibbs Dube nesithi asidibaneni ngo-past 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nawo muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.